Ilanga le-Africa Day liqakatheke kakhulu ngokuba ngo-1963 kuyilo ilanga okwakhiwa ngalo i-Organization for African Unity, i-OAU, egcine isiyi-African Union. Yiyo inhlanganiso eyasekela kakhulu inkululeko yabamnyama usuka eCape Town uyefika eCairo. Injongo kwakuyukuthi wonke umuntu, lonke uluntu lwase-Africa luphile lulentuthuko, lukhululekile, kuhlonitshwa amalungelo abantu, kuhlonitshwa intando yokubusa ekhululekileyo, kungela corruption, kungela racism, kungela tribalism, kungela sexism, kungela kubandlulula noma yikuphi. Ngakho ke nxa lufika lolu suku, kumele ube lusuku lwabantu bekhumbula labo abashona belwela inkululeko, abalimala belwela inkululeko esilokhe singelayo e-Africa, esilokhe siyidinga. Kumele kube lusuku lokuzikhumbuza ukuthi impi sesekhona, okumele iqhubeke, abantu bonke bazi bakhululeke ngaphansi kokubuswa kabi.
EZimbabwe Ncube, singathi kukhona okokuthakazelela yini nxa sikhangela leli khefu ngoba abantu abaningi bayadubeka basebunzimeni obukhulu?
EZimbabwe kayikho into esingayiselebrate ngalolu suku lwe-Africa Day. Kulusuku abantu beZimbabwe okumele bazikhumbuze ukuthi injongo ze-liberation struggle kazikagcwaliseki. Bwaliwa, kwaliwa, kwangenisa abalutshwane embusweni abalokhu bebusa bengontando kayiphikiswa, bengahlonipha amalungelo abantu, abafuqele wonke umuntu phakathi kobugqili bobuyanga lendlala. Ngakho-ke kumele kube lusuku lokuzikhumbuza ukuthi impi yokukhulula iZimbabwe le-Afrika isaqhubeka kuze kukhululeke wonke umuntu eZimbabwe lase-Afrika jikelele.
Ayisiwo wonke amazwe asezwekazi le-Afrika aliqakathekisayo kumbe alithakazelelayo leli langa. Kungani kunjalo?
Yebo, kasiwo wonke amazwe ase-Afrika lunanzayo lolu suku ngokuba injongo zamazwe lamazwe ziyahlukana. Kusadingeka ukuthi i-Afrika ibale bhuku linye, ikhulume ngazwi linye, isithi intuthuko kuye wonke umuntu, inkululeko kuye wonke umuntu, amalungelo abantu bonke kubo bonke abantu, kungabi khona umuntu osale emuva. Kodwa sisabona i-Afrika kunabontando kayiphikiswa ababusa ngokurigga ama-election, sisabona kugcwela i-corruption, sisabona kubulawa abantu, sisabona kule tribalism, kule racism, kulakho konke kunye lobuyanga lendlala. Kusadinge ukuthi kuphele ukuthi abantu badonselane, wonke amazwe alunanze lolu suku, kodwa eluzwisise ukuthi injongo yalo ukuthi kukhululeke wonke umuntu e-Afrika, hhayi ababusayo kuphela.